umulwana obuya abadiyawuza eZambia bebuya nawo la awukwena then ungena kunjalo eGMB kusukela sihothe kolomuntu ngithe ngibuza umanager ukukhanya akula ubu waziwa ngokuthi yena nguye ongazifundulela umanager atsho ukuthi wethe awukhona kumbe awukhupha thina simbuza hhayi ubuwathele ukuthi ukhona lapha neGMB ilitshwane kakhuthuma.
Bese sizwa kuthiwa belithenga umumbu eZambia, kuhamba njani kwakathesi?
Umumbu lowo lasiwuthenga eZambia ngiye ngitsho ukuthi awusabuyi ngendlela yangai kwakathesi sekubona ukuthi kwemibali kuyabuya i-track eyi-one sesathi kungabuyi lutho engikuzwayo mina bathi bona ngale eZambia selezivalile sokusele owabo ukuthi badle wona owaboopopulation yabantu eZambia yiyo engikuzwayo ukuthi liqinise kumbe ngamangayi sonto.
Sizwa kuthiwa lilobe incwadi licela kumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko lisithi wona aliphathise ukuthi lenelise ukuthenga umumbu lo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ya uyabona ukuthi incwadi leyotheikwezinto siyabankamba amandla but incwadi ukubhala sibhalile sibile ukuthi nove sikhela abangaba namandla akhona ukuthi akuswela mumbu. So kungaswela mumbu amamilazi abezindebeleni abafana abasekemsini abamele bayezimpuku eziwa ngabantu ngakuzawayo nezigameni zamadebeleni ongaziyo ukuthi akuswela oyabe ngazi sikhenzelise mina ngomunye wangkhona hayi akuswela.
E-South Africa ke khona liyalizame yini ukuthenga?
E-South Africa abantu bavamise ukuletha impuphu manje kukhanyisa ukufika nayo isifanana impuphu abanayo eyokuthi bekuye ngabhahula kona yena leyo yokuthi ayazi abantu bayezithizini ngomunye laye angaziyela mhlampe angazizela kuyi-thirty times but iqiniso elipheleleyo uma sekuthima ngokukhangela ukuthi abantu bamele badle ukutsha kuba ngithiwanga aya lokho kumele mhlawumbe bakwazi bona ukuthi bayenzani bakona singakukhulumela phandle but thina sikhulume sikubonayo angiza sikhulume into esiyibona phansi kaphisi umfuphe ekhona yenani ngekewathatha insuku ezihlala above two three nsilokikhona kungayenzakala ukuthi ngaphela uma kungelanzela enye ikhona iyaphela.